Isimo lonyaka izwali nanga amanzi emfuleni izifuyo kukwamalela kulamanzi ngitho abantu emasimini azivunanga lutho khangelele ukuthi inhlelo zomhlaba zisincedise ama-organization anjengabo-World Division ngoba nxa kungayekelelwa sibili ngaleyo mnyaka abantu bengafa sibili kakhulu.
Singathi omanje liphila ngani?
Abadala abakhulileyo kulo hlelo lwe-social welfare luhamba luqakuza nje lapha nalapha abadala labana abaminyaka e-over 65. Kube sokuthi thi laba abatsha njengoba ngitshilo abantu benkosi bahawula ngendlala.
Pho baphila ngani kolapho bolabo-ke abantu abanjalo?
Kunzima Dube, kunzima kakhulu sibili kulo hlelo olusithembisileyo kubona la malanga olwe-ORAP. Lusithembisile ukuthi mhlawumbe ngxele uzasihawukela luzasinikeza amabili.
Kodwa libona ngazane bangalinika yini?
Yes, ngesimo sikiso sona hayi bangasinikeza ngoba hayi kubi kakhulu abantu bengafa. Uhulumende silaye lo hayi ekuncediseni abantu kukhanakala ndaba labantu ngendlala ngoba ngake kukwanise vele ukuthi abanikeze ukudla.
Singathi ukuze liphume esimeni lesi elikiso baba Moyo kumele lenzeni ngoba lisuze lihlale lidinga uncedo.
Ngakuyavuma uhulumende wethu abambane lamazwe omhlaba la angani alezimali kugejwe amadamu kumbe kwenziwe izibhorane zohlonze oluphezulu lezi ezisebenzisa ilanga kuvulwe ama-irrigations kufundiswe imfundiso zokuthi abantu bezimele bethelezela besebenzisa lawo madamu ngoba singathembela ezulwini njengoba sibona umkhathi lokhu utshintsha amboni ukuthi indlela le ingaphuma.
Kodwa amadamu angikhona ubonakana angakhethwa mbani wona ngombono wakho sibili?
Ngesimo esikhona okumele kwenzakale lapha amazwe omhlaba kumele engeneli ngibone ngani nxa kungaba lamadona i-donor funding ngoba imali eZimbabwe kayikho so i-donor funding ngibone ngani yiyo engasincedisa ukuthi size sithole uncedo lokuthi sigejele amadamu.
Lina njengezakamizi lingeke laqalisa okunye nje ukwenzela ukuthi phela nxa kubuya abantu abalemali babona ukuthi lani liyazama phela kukhoniseleke lakuzama ukuthi lilondoloze amanzi.
Kunzima Mthembu ngoba kunzima ukuthi singathi singazamani ngoba into ekhona into yonke efunakalayo ukuze uqalise into yimali so kuba nzima ukuthi sithi singathi singazamani ukuze siqalise ukuthi sibe nendlela yokulondoloza amanzi.
Izifuyo-ke zime njani khonapho?
Izifuyo akubi zicakile kakhulu ukudla kukho kathesi kule nhlelo ezivuyileyo ezelid ezithengisa i-stockfeed ngesimo esikhona i-50 kgs ye-stockfeed lethu iyadula almost $25 ngemali le yakithi ye-RTGS so imali yona leyo ukuze uyithole ngumlilo elizweni lakithi ukuze uyihlanganise uthenge leyo-stockfeed.